endabeni zethu lamhlanje. Kubotshwa isizalwane seZimbabwe kweleBotswana okuthiwa sabulala ilunga lebandla elibusayo eleBotswana Democratic Party. Kusungulwa imithethwandaba yokuthonisa ukungathembeki kweleZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe sidinga ingwalo ezilotshwe ngolwimi lwesiNdebele. Kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni lamhla ngo-5:15 p.m. sixoxa ngokukhethwa komuntu ongathatha isikhundla sikamnumzana Morgan Tsvangirai. Ku-Live Talk lamhla sihlolisisa usuku lwe-Dr. Martin Luther King Jr. oyalwela ilungelo labansundu. Lutshoni kuwe usuku lolu? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.